kwenzakele ke bekulemhlangano ethile eyokuthi ke abantu benkayi South babambane ke ngathi ke inkayi South nguye umqali wesiziba ukuthi ke abantu be MDC bamanyane kasicini sikhonapho kume ngithi mhlawumbe kanisoze ngicine khonapho ngizasebenza kanzima ukuthi ngibambanise abantu be MDC ikakhulu esigabeni sakithi esekomandebeleni ngoba kulapha lami engiphuma khona kungumlando ke wonke umuntu ukuthi akuzwisise ukuthi hachi asingakhulumi ngokuthi kulabantu abajoyina amabandla kumbe ngithi kulabantu asebengamabulunga eMDC Alliance kodwa sikhulume ngokuthi ke abantu kabamanyane ngoba iMDC Alliance icho ukumanyana kwabantu
bakwamukele njani abe Alliance khona ngapho enkayi
abantu benkayi bathokoze kakhulu nxa bebona ke ukuthi inkokheli zebandla zilakho ukuthi zihlanganise abantu basebenze ndawonye kuhlatshelwe kwasinwa kwathokoza kwakhulunyiswana ngendlela etshengisa ukuthi abantu into abayenzayo bayithakaselela angithi ke ngikhumbuze abalaleli ukuthi ke mina engikwenzileyo ke siqeda ukuthi kube lokhetho ngo-2018 ngabuyela ebantwini ngababuza imibuzo kakhulu umbuzo omqoka ngokuthi bengicela ukuthi bangitshele ukuthi okwenza sinqotshwe izanu enkayi South kwini impendulo engayithola lapho ukuthi kwenziwa ukuthi ibandla ladabuka phakathi ngabuza njalo ukuthi ke pho nxa ibandla ladabuka phakathi sasesidliwa izanu PF singakwenza njani ukuthi sikuqondise lokho impendulo yabasobala ukuthi abantu bathi kakuhlalwe phansi kubuyelelwane kubanjwane kusetshenzwe ndawonye so akade kusenzakala ke ukuthi besiyafeza leso sicelo esenzwe ngabantu benkayi South sesifezile leso sicelo osokusele ukuthi sisebenze siye phambili silibandla elimanyeneyo
abe MDC bathi gabalandaba lawe njalo bathi wena ungumuntu ongahlali kubandla linye namhla ku MDC kusasa ku Alliance kusasa siphumile njalo
angithandi ukuthi ngidlale amatope abantu labo okukhuluma ngabo ngabantu abadlala amatope abantu abangaqinisanga ukuthi bamela abantu njalo abantu abangaqinisanga ukuthi bafuna ukuthi izanu iphume embusweni sibabona mihla yonke bepraiser izanu besithi bazasebenza lezanu umkhokheli wabo simuzwe sekhuluma ngokuthi kona abantu bangakhulumi kube ngomnangagwa so labo vele kangikhulumi ngabo lokuthi bakhulume ngami angazi ukuthi bakhulumani kuyamangalisa ukuthi ke bona okubahluphayo nxa kuyukuthi bangixotsha bahlutshwe kuyini ukuthi bazi bakhulume ngohlelo engilwaziyo but engingakutshela khona ukuthi ubazise ngakho ntungamili yikuthi babekwazi ukuthi kuzasala bonabo abathi abasondele kuzanu abakhotha umsobho wezanu yibo bazasala ezanini abanye bonke abantu akade beku-MDC ngizabathatha bonke ende bazamanyana kuyona leyi ibandla abathi bona ke i-MDC Alliance ngokwazi kwami i-MDC Alliance imela kanye yona i-MDCT abayitshontshayo abazama ukuyihambisa kuzanu kutemporali lokhu abazama ukukwenza ke iminyaka mbone ngani yona le mbili ngaba ukhothe kakhulu umsobho wezanu basuthe ngoba ke u-2023 uzabatshengisa izibunu zenyoka.